Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 10 kumbimbitho 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
umakhumalo sengcono kwakathe si dokotela usethi khulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda abuye esibhedlela ukuthi ayehlolisiswa
umgcine sihlalo MDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo
ngambona into lo mahluko ukuthi abantu bagitshele ukuthi kulinywa utshani kumbe kukinze irrigation
Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owestatutary instrument 50. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amathathu lambili belomkhuhlane lo. Asebebhubhile selokhe umkhuhlane lo ufike eZimbabwe sebe inkulungwane elamakhulu phose amahlanu 1489. Asebefunyenwe belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 36,321. Ezwekazi le-Afrika i-coronavirus isihlasele abantu abayizigidi phose ezine 3.9 million njalo yabulala abedlula inkulungwane ezilikhulu 106,000. Emhlabeni jikelele sokubhubhe abangu 2.6 million njalo kwatholakala abangu 117 million belomkhuhlane lo ngokutsho kwe Johns Hopkins University. Uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiredzi emizini yabo owestatutary instrument 50. Umthetho lo wona osolwa kakhulu ngabanengi ubusithi indawo le izasetshenziswa ukulima utshani benkomo. Kodwa uhulumende ukuguqulile lokhu izolo waloba ukuthi umhlabathi lo uzasetshenziswa ukulima kuphela engacaci ukuthi kuyini okuzalinywa kulindawo. Ukuveze sobala njalo ukuthi uyaphambili ngokuxotsha abantu laba abazinkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 emizini yabo lanxa nje abanengi bekusola lokhu. Umthethwandaba kamantshi emaswingo umise ukududulwa kwabantu laba okwesikhatshana ngeviki edluleyo ngoba usithi uhulumente kalandelanga umthetho. Sixoxele gqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Ngokubona kwami ambona into lo mahluko ukuthi abantu bagitshele ukuthi kulinywa utshani kumbe kukinze irrigation. Okusobala ukuthi uhulumende through statutory instrument 50 wenze uMinister of Local Government akasafuni izakhamizi zetshulongo zihlale khona pha ngoba igovernment lama-interest efuna ukuwayenza. It's unfortunate ukuthi ngesekelo sombuso omutsha umhlaba wonke weZimbabwe kuthiwa yi-state land. So at any particular time uhulumende womongameli ngawalizathu ezigqathile umba bona bezigqathile abantu basuse lapho abahleli khona ngaphandle kwabantu abangabe bele bina ma title deeds umhlaba abahlala kiyo ngisikhiwa singathi umhlaba emakhaya awula tenya awula awula permanence ipresidency sibonile lapha desethela khona amakhiwa umhlaba ngohulumende bakhitshwa iland act leminye imithetho yayiprotekta ama property rights ngesikhiwa yangahlonitshwa yatshintshwa ukuthi suthe izifiso zepolitics
udaba lolu lungafika emithethwa ndaba yaphezulu yini icine ivimba uhulumende ukuxotsha abantu laba njengomthethwa ndaba kamantshi ovimbe uhulumende okwesikhatshana ngeviki edluleyo
abantu bonke laba abahleziyo etshulungu bazakhitshwa ngoba ungabona even istatutory instrument eyenziwe nguminister ithe umuntu ongasala ngumuntu olama-rights ama-minerals so abantu abaprotected for now ngabahlaliswe kuleyana indawo nge-mines and minerals act ngoba ukugejwa kwegolide lamanye amatshe kuqakathekile ukudlula ukulima or i-agriculture yikungabala I think i-paragraph 3 iyakhuluma ukuthi wonke umuntu ohleli khonaphana in terms of i-communal lands act ngaphandle komuntu ohleli nge-minerals act kufanele suke okusobala ukuthi bonke labana amalungelo abo aqakathekanga then okwesibili umthetho ndaba ubavumile okwakhathesi ngoba behambe ikhodi besiyacela into ethiwa i-spoliation interdict okutsho ukuthi inkundla ithi uhulumende iloba seyishile inothisi ukuthi abantu bephume kufanele alandele umthetho lezinqumo zomthetho zokukhipha umuntu ukwenzela ukuthi i-law and order kusosayati elizweni ihloniphe so ngokomthetho kule the two requirements i-spoliation ukuthi umuntu bene-position bebehleli khonaphana and bakhishwe ngokungekho emthethweni
umnumzana Dumisani Dube ligqwetha umgcini sihlalo webandla leMDC Alliance unkosazana Thabita Khumalo yena otshaywe ngabantu abaqekeze endlini yakhe ngomgqibelo usephumile esibhedlela uMakhumalo utshele iStudio 7 ukuthi usengcono kodwa uthe ulokhe efuthelwa ikakhulu engalweni lasenyaweni lapho atshaywa khona ngenduku isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirotsa utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi lanxa bengakabi lobufakazi obubambekayo bokuthi ngobani abenza isihluku lesi okwenzakalayo kukhomba ukuthi kungaba lesandla sabacuphi bakahulumente
umakhumalo sengcono kwakathesi Dokotela usekhulume ukuthi ayelatshe engekhaya okusasa uyaphinda abuyele esibhedlela ukuthi ayehlolisiswa njalo amadokotela akahulumente afuna ukuthi amhlolisise wenzela ukuthi banike i-certificate yabo efunwa ngama-CID
selinobufakazi na ukuthi kahle kahle ngobani abamngenelayo emzini wakhe bagqekeza bamtshaya
into eyenza ukuthi sicabangele ukuthi ngamapholisa akahulumente ayasebenza nsitha into abazihluthunele umama uThabita Khumalo endlini yakhe kulezinto ezimpalwa ezibonwe ngamasela ezingazange zithathwe izinto lezi zilentengo ephezulu kachana kulamafoni le TV but bakuchile lokho lokho kuhle kwaba yisikhumbuzo kithi kulokho kwayenzakala kuma comrades ethu umnyaka ophelileyo lapha babengenele ezindlini bethathelwa amafoni lalabo be MDC ababotshwa bathathelwa amafoni yephela beyenzela ukuthi bekhangele bethathi information eyabi phakathi so yikho kwenzakaleyo lapha uzananzelela futhi ukuthi indlela abamtshaye ngayo indlela phela etshengisa ukuthi umuntu okade etshaya umuntu olobungcitshi obuthize kule nto akade eyenza lokunye nje okutshengisa ukuthi hhayi laka simasela wodwa kukhanya ngani ngabantu abaqeqeshileyo sibili abantu abayazi into abayenzayo so ambona ukuthi siyalela ukuthi sicabange ambona ukuthi singalela ukuthi sibacabangele ukuthi bengabe yibo
bakhona abanye abathi mhlawumbe yimpi yemndeni le okungaba ukuthi bakhona abanye abebandla lenu abangahambelani laye abangababekwenzile lokho kungakuliqiniso
yini na vele sicabangela abantu abasebenza nsitha kuhulumende lokho ukuthi ngabe ungabantu be MDC ayisikho ngoba phela ubabonile laba bantu abangenileyo kayisibo bantu be MDC njalo udlame lolu olokuthi kuthathwa amafoni kuthathwa ama laptop into vele eyinhlala iyenza abantu ebantwini be MDC into ehlala iyenzwa ngabantu bona laba abasebenza nsitha ukuthi nxa bebopha bahle bakuhluthunela ufoni nxa ule laptop ekuhluthunela into phela ababeyenza umnyaka ophelileyo njalo yikho okusenza ukuthi sicabangele ukuthi kungabe kungamapholisa asebenza nsitha asebefuna ukuthi bahuga abantu bevala abantu amehlo ukuthi abantu becabange ukuthi ngoguluva ayilaba sibo ngoguluva sibacelile amapholisa sathi mapholisa sicela lisiyangise thina libabambe laba bantu libachaze kuma TV la kuma radio lisiyangise thina kodwa okwakathesi mapholisa thina sicabange ukuthi ngamapholisa akahulumende asebenza nsitha
Umnumzana Swithani Chirodza isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo. Kusenjalo umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla leZANU-PF lenza konke likwenelisayo ukubhidliza iMDC Alliance. Kumbiko awethu leizolo uChamisa usole umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa esithi uya usiba mubi ngamandla. Uthe njalo ukuphuma kwamanye amalunga ebandla lakhe siya kuZANU-PF yinto enhle ngoba lokho kuveza sobala ukuthi izitha ngobani. Inhlanganiso elimukisa amazwe omhlaba ngesimo sendlala iFemine Early Warning System Network ithi eZimbabwe liphakathi kwenkinga ezigoqela ukuna kakhulu kwezulu elidilize izilimo, ukudilika komnotho, umkhuhlane we-coronavirus kanye lokukhuphuka mahlayana kwentengo yezinto. Kumbiko ewethu leizolo inhlanganiso le ithele mali lokhe isilela emabhanga kanti lesilinganiso sokuntshintshwa kwemali yakwamanye amazwe emkambo wensitha sikhwele kakhulu. iFusenet ithi njalo ukudilika kwamabholoho lokugebheka kwemigwaqo kwenza abezimota bakhuphule imbhadalo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Nxa sikhangela ama-statistics ayekhona ayesitshengisela ukuthi abantu esikhathi 70% amaZimbabweni baphuwa kumbe ngabayanga leholo abalitholayo liphansi kakhulu okumangalisayo. Njalo singathi 94% yabantu abaningi bazincedisa kasiwo labo singathi kona baqhatshiwe kumbe bahlatshelwe isithupha ngabantu abakwi-informal economy. So singathi nje umkhuhlane uthi ufika sevele singabanga kakuhle. Njalo ngesikhathi izisebenzi zazikhala ngokuthi imali yabo isehlile ngendaba ye-currency eyayifakwe nguhulumende. Umkhuhlane othofika ke wayengezelela ke ukudubeka kwabantu. Siyakhumbula ukuthi umnyaka uze waphela abaningi besaliswa ukuthi besihambe bevalelwe ezindlini, amakhampani athize avalwa, amaningi ehluleka lokuvula njalo. Labo ababesheze ezindlinga zange benikwe ke iholo labo. Sabona ke intengo yezinto ke ikhuphuka ngokuthi i-manufacturing phela yayivalile njengoba kwakuyi-lockdown. So sesingene kulo mnyaka sesibone ke iround yesibili ke ye-COVID-19. Besingakaze ke singathi sirikaze ke kumnyaka odlulileyo. Lawo phela umnyaka odlulileyo antsho besiphuma ku-Idai, ku-cyclone Idai. So ilizwe bevele ngani kalimanga kakuhle.
Uhulumende uthi ulemizamo eminingi eyokuvuselela umnotho welizwe njalo usebonile imthelela liyavumelana la yena.
Uhulumende sezamile ke ukuthi uyanika uyaletha ke option ukuthi ezame ukustabilize ke icurrency leyo. Ukhanya kuyehlula asikwazi ukuthi insuku ezilandelayo ziphethe kodwa asiboni ke zomnotho singathi umnotho ukhuphuka yabona singathi nesitunga i-contraction enxanye minor 2% asivumelani lohulumende othi i-economy stable bakhangelele ukuthi bona nxa yabona i-economic growth ngamanga esivele siwajwayele avelela kobo kuthula inxube lawa iqiniso yokuthi sizafetele imisebenzi amakampani avalile asoze avuleke eminye imisebenzi asoze itholakale njalo so yikho lapha esikhona okwamanje.
Umnumzana Japheth Moyo ngunobhala jikelele weZCTU. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi udubo lwamanzi soluzaphela kobulawayo ngemva kokulungiswa kwempompi. Inkundla yesayithi yona ithi intathelisindaba zakobulawayo zihlangane lamapolisa izolo kukhulunyiswana ngendlela zokusebenzelana kuhle phakathi kwenhlangothi zombili. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Sanbonani balaleli be studio 7 konke nabasakazi bakhona umhlaba wonke jikelele. Ye kungayintokozo ukuphila kwabantu. Abantu bakuthi ngizathanda ukubuza nje kancane komunye umbuzo nyana nje ongayindawo. Uyazi ngizwa kuthiwa khona mhlala ngizokuthola kunesilo samandebele umzilikazi what so forth. Manje mangithatha ukunaze la ngizwa kuthiwa khona angathi inkosi yakhona ikhona lapha kwelase South Africa eJohannesburg. Angazi kuyinto enye engayiunderstandi kahle noma engathi engayitholi kahle ukuthi inkosi njengoba kuthiwa inkosi isilo angiboni ukuthi kungabe ngumuntu ongahlala kwelinye ilizwe. Siyasebenza noma kumbeni kwenzakalani kumbeni siphepheli ngoba inkosi phela njengesilo kuthiwa inkosi number 2 from kamzilikazi. Angibona kwamphela ngabe kuthiwa ikhona le inkosi ihola abantu bayo khona lezweni layo ngabe sikhuluma nje khona ngale sigodlweni sayo ihleli kahle ikhangela indaba zabantu bayo. Okhulumayo lichagwana elikhulu uMr Ncube Khanyani esigabeni sakusiwo ePlumtree kodwa ngikhuluma ngilapha eSouth Africa kwela seJohannesburg emzini omkhulu waseDeep Sea. Ngiyabonga amen kuleyo ndawo.
Salibonani Studio 7 linjani lonke. Ngicela ukukhuluma ngendaba kaChamisa ukuthi khona iparty yakhe ayisihlulekile nanga ama members akhe eparty ayaphela ayaphuma epartyini. Waqala uMonzora lo komishi. Sokuphuma abanye ababili phela kubena abakwazi. So uChamisa kuJoni, uChamisa ufana naleya inkukhu emhlophe esijebo bayibiza besithi broiler. Liyabe likhula ngapha licutheke insiba ligcina ekugcineni sekuyibhunyu munyu zokuyisijebo. So uChamisa laphana akalungise izinto. Alungise straight ngoba maku siya kuyukhetho yena encutheka kanje. Kuba nokuthi uyongena ekhetheni eyedwa. Sokuzolandela abanye futhi abonqube sinjeyana maybe mhlambe sebeplana nokuphuma ngoba akula umuntu ongavuma ukukhokhelwa ngumuntu onganama qualification okuba yipresident. La kubona phi kona lokho.
Salubonani linjani. Hayi mina isicelo sami into eyodwa kuphela ngiseBotswana. Ngicela igroup ye WhatsApp engakwansi ukubona uStudio 7 wesindebele wekuseni lantambama lowesishonene wekuseni lantambama. Isicelo sami engilazo kuStudio 7 alinganjoyinisa igroup kumbe lingansendela igroup ngijoyine ethola uStudio 7 ekuseni lantambama. Ngiyabonga sihlobo zami, ngiyabonga bonke abasebenza uStudio 7.
Studio 7 abasakazi bethu ngibingelele umthakazo omuhle okhulumayo ngumasuku abadala babethi sizwe icela ivuthiwe bethu izavuthwa kanjani ingaphiwa yabona umthwakazi uyiso isikhathi sokuba novusa ikhanda kunini indaba zakithi zikhulunywa zingenziwa kunini indaba zakithi lokho kwakuyikhona kubhidlizwa abantu bebheki yabona indaba le kumele iqalisele kubosebhu bazazi ukuthi bangobani beyekele indaba zepolitiki ngoba usebhuka sopolitician usebhuka umuntu omele isigaba omele amasiko kumele baqale bona babezazi ukuthi bangobani laba abakhangezwa izimoto ngikhuluma ngezinduna zakithi ezingazaziyo ukuthi zingobani uma ngikhuluma ngenduna ngikhuluma ngenkokheli umuntu ongazaziyo ukuthi ngubani uyekhokhela abantu ongazazi ukuthi ungubani ngenxa yokwesaba indaba zombusazo kumele abantu bemele iqiniso ukuze abantu abenu babe leqiniso kodwa masiphila amanga uzifihla ukuthi ungubani ngoba usenzele ukuphila uncenga isinkwa uyethengisa ubuzibulo ngegrevi uNkulunkulu uyakuqalekisa asivukeni bomthwakazi sineni ungangcono kube le nkokhelo ezintsha kube le nduna le 19 years ma kuyukuthi umthanda iqiniso laba abaphika iqiniso bezifihla bephila amanga kuyamele bethule besuswe esikhundleni sililwele iqiniso lethu ngoba thina kasincenga izimoto sincenga ubuyithi bethu
Salbonani, salbonani ku Studio 7 linjani ngiyaphila ngumpofu lo khulumayo uyazi ukuthi kungaba kuhle amabhasi abuye yebo siyavuma amabhasi afuneka ukuthwala abantu kodwa isiqoqoqela sendaba ngabe bethu beletha amabhasi baqala balungisa imigwaqo ngoba imigwaqo empela emathebelelendi ayikho so amabhasi lawo nxa kutazaphiwa izabelo zonke bazohamba njani abantu ngamabhasi umgwaqo ngekho ngoba azofa masinya lawo mabhasi so bengicabanga ukuthi nami ngabe uhulumende uhlakaniphile waqala wathi wadinga amakhampani alungisa imigwaqo imigwaqo yaba mihle ukwenza ukuthi konke kuhambe kahle ngibono wami lami ngingumpofu komadabe eBlamthi
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Okokhela ibandla eliphikisayo kwele Uganda umnumzana Bobby Wine sekhudaze uZulu wakulelo lizwe ukuthi atshengisele esola ukuqilibezela athi kwabakhona kukhetho olwenziwe ngozibandlela. I-World Health Organization ithi abantu abangena ku-736 million emhlabeni jikelele bahlangana lodubo lokuhlwengulwa ngabantu abathandana labo. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Lusemilonyeni yabanengi udaba lwenkosana yakwele Bilitane uPrince Harry lonkosikazi wakhe uMeghan Markle kulandela amazwi yabo ukuthi basuke endlini yobukhosi kwele Bilitane ngoba uMeghan ongumuntu onsundu njalo oyisizalwane sakwele Melika ube bandlululwa ngokombala. Ababili laba basuke ePhilitane nyakenye bachiya lezikhundla zobukhosi sebesiyaphila impilo yabo bodwa eMelika lapho abatshele khona intatheli zindaba edumileyo u-Oprah ngempelasonto ukuthi uMeghan wayethwaliswe nzima njalo isizwa ehlukumezekile esalelwa ukuthi adinge uncedo ngabesikhosini waze wacina wacabanga lokuzibulala. Bathi njalo okuyikho okwenza bachiya ikuthi uHarry wabuzwa ngelinye ilunga lomdeni ukuthi ijwabu lendodana yakhe u-Archie yena owayengakabelethwa lalizaba njani njengoba uMarco engumuntu onsundu. Indlovukazi yasePilitane yethule umbiko izolo isithi izaluphenya udaba lobandlululo lolu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe njalo ehlala ePilitane umnumzana Tifa Dube.
Udaba luka Prince Harry ngibaba unkomo lube ludaba olusegodini kakhulu umhlaba wonke jikelele but ikakhulukazi lapha England ngoba into kade isenzakala bebeluphenyisisa ikakhulukazi laba abangathi basondelane kakhulu le royal family bezama ukuthi bazwisise ukuthi kungabe ukuthi kwahamba njani kodwa eqinisweni lona ngilokuthi nxa uye wabandakanyeka ukuthi ube yingxenye ye-royal family bona bakhangelele ukuthi ube ukuthi ulikhiwa elomhlobo wabo kodwa ke uHarry engakachadi kwahlupha kakhulu ngoba kwakufanele ukuthi ngabe umchado lwana ngabe wamiswa engakamthathi kukhulunywa ukuthi sokhanya ingathi sebephakamise abantu abamnyama okuyinto abangayifisiyo ukuthi yenzakale njalo enye into ekhona ngiyokuthi nxa kungenzakala ukuthi ubhuti wakhe uWilliam ube khona enye into eyenzakalayo kuye kusho ukuthi uHarry ngiyabe sizathatha isikhundla so ngawukuthi uHarry nxa kungenzeka kube lokunye okungenza impilo yakhe mhlawumbe ingasenelise ukuthi iqhubekele phambili kudle unkosikazi wakhe uyabe sekunguye afa uthatha isikhundla okusho ukuthi yena lo uMeghan engumuntu omnyama nguye uyabe sefanele ukuthi athathe isikhundla lesiyana abuse amakhiwa amakhiwa ilapha sebeyikhangelela khona kakhulu khona phala phezulu ukuthi ithunzi lakhona lisuka khona phana so yingakho abantu abaningi babehlongoza besala noma ngithi bekhanya beyigxeka kakhulu indaba leyo ukuthi ngabe akathathanga umuntu omnyama kwakusukela khona lapho ukuthi babe ukuthi nxa uthethwe ukuRoyal Family kulezinto eziningi noma indivathize ofana ukuthi uzidlale ezitshengisela ubukhosi kodwa ke amakhiwa akukathonteli kahle ezinhlizweni zabo ukuthi bengabona umuntu omnyama ephatha induku yobukhosi noma bengabona umuntu omnyama ebabusa ebatshela into yokwenza ingakho nje libona lakathesi inkulumo yonke into ayikhulumayo lumntwana iba inkulumo ecujungulwa kakhulu ukwedlulisa
ngapha eMelika bakhanya besecelene likaHarry loMeghan abanengi khona ngapho eBilithane bathini
iningi labantu babunkomo abasupporta okwenzakaleyo kuHarry lonkosikazi wakhe laphana uMeghan ngabantu abensundu noma ngithi laba abeminority yibo kakhulu abalulandelayo udaba lolu abalusupportayo kakhulu ukuthi uye wakhuluma iqiniso waveza okuyikho okwenzakaleyo kodwa ke kube sekusithi abelungu abayibo abangazange babe lesifiso kusuka into leyiqalisa basasemadolonzima njalo basase lobuhlungu bokuthi kungani uye wadalula inkulumo ezifana lazeneziyana ezingafanelanga ukuthi ngabe ziyakhulunywa ngoba nxa usebukhosini kukhona ezinye izinto ofana ukuthi uzikhulume zikhona ezinye izinto ongavala ukuthi uzikhulume
umnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane. Socha moyo ehlabela kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili umgcini sihlalo MDC Alliance unkosazana Tabitha Khumalo sephumile esibhedlela ngemva kokutshaywa ngabantu abagqekeze endlini yakhe ngomgqibelo uhulumende seguqule injongo yomthetho asusa ngawo abantu bechilonga echiretsi emizini yabo owe statutory instrument 50. kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.